Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 21 Mpalakazi 2024 ngudaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje
ikhangeleleke ubungozi kumbe izaleko ezingabakhona ngendlela thizeni ezehlukeneyo zingaba ngezenzelo kanti nempazamo yoluntu. Ngakho ke sikhankasela ukuthi sibombe ikhazi ngobuningi balo.
UZulu ukhuthazwa ukuthi aqhubeke esipha igazi kakhulu ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lokuqala komnyaka omutsha. Izakhamizi zeWange zithi seziphelile izifuyo ezibayeni ngenxa yenyamazana zendle. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhlangothi lukahulumende olubuthanisa igazi ngenhloso yokuphathisa abalimeleyo labalemikhuhlane etshiyeneyo olwe-National Blood Service Zimbabwe luthi luqhuba kuhle uhlelo lokuqoqa igazi ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lokuqala komnyaka omutsha. Uhlelo lolu olusungulwe ekuqalani kwenalinyanga luhlose ukubuthanisa amaphayinti egazi edlula inkulungwane ezisikhombisa i-7,400. Kungakedluli iviki yakuqala yenyanga kaZibandlela. Kuvame ukuba lengozi eziningi ngesikhathi sekhefu leli okwenza kufunakala igazi eliningi lokunceda abalimala engozini ezijiyeneyo. Uhlaza lolu daba sixoxa nomnumzana Sifundo Ngwenya oqoqa inhlelo zeNational Blood Service Zimbabwe ezabelene sezansi yeZimbabwe.
Sithina umkhankaso usuqalile kumthele kahle ngongusho wenkampani le uMadam Elise Maro evula ke ukuthi hayi kakugijini kugcwale uchaphake indawo yonke sizame ukulomba igazi eleneleyo sikhangeleleke ubungozi kumbe izaleko ezingabakhona ngendlela thizeni ezehlukeneyo zingaba ngezenzelo kanti-ke nempazamo yoluntu. Ngakho ke sikhankasela ukuthi silombe igazi ngobuningi balo.
Okwakhathesi isiphala segazi kumbe inani elikhona limi njani? Liyajabulisa na kusukisela ngesikhathi liqala lolu hlelo libona sengathi igazi elikhona liya lisanda na?
Lona ngokwalo ngamanani, kodwa-ke angithi uyananzelela ukuthi ukufaka esiphaleni segazi kufana nje lomuntu oledamu lamanzi ukuthi ungathuka thizeni uyabubika ukuthi hhayi amanzi akhona, kodwa kusiya ngokusetshenziswa uyananzelela ukuthi abe lokhu esetsha ikakhulu nxa lezulu lakhona elinayo linanga kahle. Kanti-ke lapha ngaqathanisa ngithi singaze silombe kwindawo thizeni igazi elingani liningi, siqathanisa ngalokho besikukhangeleli ngisala lesingansi thizeni ukuthi ekusebenziseni ngapha kunjenje sikhangelane labantu abahlaselwe imvukuzane ezithiyeleyo esibeletho eyamangeni eyabobabe-prostrate kuzokuba le mikhuhlane eminye ethize ezidala ukuntshintsha komkhathi climate change ikhangelane nzalo lezingozi zomgwaqo ezibhahile kuvele sezisikhalelile ngaphambili singakalombe okuyaka konke khonoko kudla esakemlele nabantwana ezizalwayo lawo nina bayafuna ukuthi bondiwe ngokufanelekileyo. Kanti-ke lezinye iziphathiso ezabanye abavele abangabumbi igazi eleneleyo emzimbeni yabo. Ngakho-ke singaze sithi silombile laphana ngokukhube kungaka uzananzelela ukuthi izibhedlela ngobuningi bazo ziyabe zisiza ngamandla lazo zisiya ngendlela ezithiyeleyo ekudingeni kwazo igazi eliyabe zilidinga leziphathiso zabo.
Umbiko elihamba lawo nxa lisiya ebantwini ngothini?
Umbiko uthi ngakho umuntu oyake etshayelwe ucingo yingozi kumbe ukuswele kuthize kudinga kuthole ukuthi abe sedinga iziphathiso zegazi ngigazi ngokwakhe. Ngakho-ke hlezi ulungile, ulungele ukuthi lawe ma usulidinga lelo gazi ngathuba ozalidinga ngalo wenelise ukuthi ulifinyelele ulithole kwazisele iy'mahhala. Into yamahhala ukuzuyizwa umahhala layo ukuthi ibe khona. Ngakho siyakhuthaza-ke kakhulu ukuthi bakithi zilomhle sitshaba bantu abahle bakithi siyacela lisondelele endaweni thizeni lapha esitholakala khona. Sinawo ama-mobile teams akhankasayo amabili kulumhlubule kanti ke sine clinic yethu lapha na uJNN Komo nokuthi sathi ngokara emain post office kuvulekile khona phana insuku zonke njengaphandle kwangisonto kodwa ke ngokulungisisana sicayisana kungaba labantu abafisa ukuthi bachaze ukuthi bayinikeza igani siyalivulela nje kwenze ukuthi kube lula kanti ke siyacela sibe sigqugquzela ukuthi hayi asisebenzeni sicaphele jayela kuhle ucaphele ngamatampo njalo wenze ulandele imigomo nemibandela yemigwaqo lawe wena ohamba ngenyawo kubuhamba ngani nanzelele ukuthi okusebenzisayo okuhambisayo kube ngokuba kuhlenga impilo yakho kulokuthi uzifake impilo emthekweni.
Umnumzana Sifundo Ngwenya uqoxa inhlelo zeNational Blood Service Zimbabwe ezabelene nesezansi yeZimbabwe. Ubesecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Kweze emaphandleni. Abantu abahlala duzane leWange National Park lezinye izihonqo zenyamazana zendle bathi bathwele nzima lonyaka njengeminyaka edluleyo ngoba ziphelile izifuyo zabo ezibulewe zimpisi, izilwane, amaganyana lezinye inyamazana eziquma santando emizini yabo zidinga amanzi, amadlelo lezifuyo. Inyamazana zendlelazo zibulewe ukuswelakala kwamanzi lamadlelo. Unokuthi abadlamini usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kunengi okwehlele uzulu lenyamazana zendlelo nyaka ezabelweni ezitshiyeneyo. Anhlanganiso ye Wildlife and Environment Zimbabwe Matabeleland Branch babi kuba inani lenyamazana lehlile eWange National Park ngenxa yesomiso esikhulu esidalwe isikhudumezi somkhathi ese El Nino. Uphenyo kanda kwethulwa inhlanganiso le luveza ukuba iWange National Park isele lendlovu yezedlula kancane inkulungwane ezingamachumi amabili 22,000 okulinani elehlileyo kuqathaniswa la kumnyaka ophelileyo lapho abenza uphenyo lokubala bathola ezifika phose inkulungwane ezingamachumi amathathu 29,000. AbeZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority babika ukuba ezinye indlovu zatholakala zifile esihonqweni lesi ngenxa yokuswelakala kwamanzi lamadlelo. Isikhulumeli sezimparks umnumzana Tinashe Farao uthi kusukela ngoncwabakazi bathungatha bafica indlovu yezedlula ikhulu lamachumi amathathu 123
zifile. We have lost about 123 elephants in Wange National Park alone due to drought-related deaths.
Wonke umuntu uyazi ngokwenzakala isikhonqeni zethu ngesimo sendlala. Thina sibone izingu 123 zifile okuyikutsho ukuba uphenyo lolu lungabe lusitsho ukuba mhlawumbe ezinye zafa, ezinye zakwezinye indawo kumbe kababalanga zonke kodwa njengoba sisebenza sonke bazosichazela.
UFarao ubike njalo ukuba lona izinga lokuzingelwa kwendlovu ngokungekho emthethweni kwehlile.
Over the last 3-4 years, I think we have not seen one elephant within the Wange National Park region to poaching. It speaks of the good work that we are doing.
Asibanga lohlupho lolu umnyaka wonke angithi kusukela ngo-2020 inani leli lehla kakhulu. IWange siyayazi yalohlupho lokuzingela kodwa ngokusebenza kwethu sithungatha uhlupho lolu lusekho osekusele indlala njalo sibangela ukuba sithole imbiko lembiko yokufuthela naphakathi kwabantu lenyamazana zethu ngoba zifohle siyadinga ukudla lamanzi ebantwini.
Lokhu kufakazwa ngumnumzana Phumlani Ndlovu wesigabeni se-BH10 eWange.
Leso mulo bekwathi ngoba bohlala ukukhulu ngoba ngwathi athethe ukuthi uyaphuma uyathola ungasela lutho ngoba ulala vele iphandle kuyabe sokuyidlopha indlovu kanathi siyakhuma ngezibhida wathi wathi kuyasiphambanisa le masimini sokulala kulindiwe kwale masimini ncane akula benefit futhi oyithwele ebantwini.
Sixoxe njalo lo mnumzana Dumisani Khumalo owagwazwa inyathi yayilandela inkomokazi zikamakhelwane wakhe uthi kuvamile ukulinyazwa kwabantu zenyamazana lezi lenhlalo nje kayisemnandi.
Ukuthi abantu bengabayanga kakhulu esigabeni inkomo zehlile ngenani lazo abantu babe nenkomo esigabeni eziningi kakhulu ukuthi emunye imizi kwanisuka lenkomo ezidlula 20-30 but ngenxa yendlala lo wildlife conflict esikhuluma ngayo imhlambi yehlile emakhaya lapha kusikho umuntu onenkomo esifika 30 right now.
Ukhansela wesiqintini sekaChechethe umnumzana Given Moyo uthi kuyethusa ukwenzakala esigabeni sakhe.
Abantu bavala izibaya, abantu bavala amasimu, khuluma so iganga elinenge yalilinywa kodwa kusela umuntu ohamba kuyali ngoba abantu asikuthi abala interest asikuthi abala amandla amandla balawo but bathi bona ngake zake silime amandla ethu adilize kumbe achabalalise izinyamazana amahlayana nje.
Amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Environmental Lawyers Association athi ukufuthela na ukukhona phakathi kwenyamazana zendlela abantu lokho kuqhubekela phambili bathi lokho kubangelwa ukukudeka kwamadlelo ukuswelakala kwamanzi ezikonqweni ukungabiyelwa kwazo kanye lokukhudumala komkhathi. Abohlangothi lweZimparks babika okufanayo besithi kusukela ngomnyaka ka-2019 kusiyabamba kodluleyo kwafa abantu abangamakhulu amathathu 300 ababulawa zenyamazana zendlela lewalimala njalo inani elifanayo phakathi kweminyaka le bathi inyamazana zendle zadla inkomo ezifika phose yamakhulu ayisikhombisa 697 imbuzi ezedlula ikhulu kanye labo babhemi abalikhulu lamachumi amabili. Inhlanganiso yezemvelo ebona ngokwenzakala emazweni wonke e-International Union for Conservation of Nature yafaka umthetho onqabela amazwe ukuba athengise impondo zendlovu kulandela ukunanzelelwa kobungozi lokuchaba lala kwemvelo kodwa abezimparks bayakuphikisa lokho besithi ikho kubangela ukufuthelana phakathi kwabantu lenyamazana zendle. Ngimele iStudio 7 ngisewange nginokuthaba Dlamini.
Gukama
Namlela
mshweshwe
Namlela namba bafowembula
busi gaba sabo mama. Abesifazana bathi ubulukhuni umnyaka ka-2024 kodwa bafisa ukuthi kube lenguquko ekhanyayo ngomnyaka ozayo. Ikakhulu kungana izulu bethole ukudla ngemfanelo njalo lezifuyo zibe lamadlelo aluhlaza. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Abesifazana abaningi abakhulume lomsakazo weStudio 7 bakhale ngesomiso esikhulu esikwele Zimbabwe esidalwa isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Iningi labo okwamanje abatholi ukudla okweneleyo, abanye bathi baphila ngokucela ukudla kubomakhelwane kumbe izihlobo labangane njengoba ingatholakali imisebenzi elizweni. Loba bebhekane lohlupho lolu banethemba lokuthi kuza kuba ngcono ngomnyaka ozayo kungana izulu. Unkosikazi Nomvula Mguni omele ibulawayo edale lephalamende uthi indlala ibhuqile elizweni lonyaka.
El Nino le khona ayisiyo le efana lale ebikhona ngo-2024. Sihope ukuthi kuzaba lomfefezo ozavuthisa at least abantu abakuhlanyileyo ukuze abantu badle. Yikho athi esikukhangeleleyo for 2025 ukuthi izinto nje lokwenza kuyakhona kuzantshintsha. Le parliament kuzasebenza okulungileyo okufunwa ngabantu ukuthi imithetho ilungiswe ngoba ilizwe kumele lisetshenziswe ngemithetho.
Umbono wakhe usekelwa ngunkosikazi Othilia Sibandalayo olilunga ledale lephalamende ohlala kobulawayo othi ukhangelele ukuthi kube lokuthula eZimbabwe lokuba omama bathole imali yokusungula amabhizimusi kungelabandlululo.
Kodwa sikhangele ukuthi omama sithi isizwe akula baba okhona ngisho lomkhokeli okhona ongadlulanga kumbe ongathwalwanga ngumama. Le nhlelo zabomama ziyasilela, sikhangele ikakhulu inhlelo zokulima kubomama ngoba kuyizwe ezingathuthukisa isizwe. Sikhangele njalo ukuthi ibhanga labomama labontanga lingezelelo ngokugcweleyo imali lezi ezibolekiswayo njalo kuyehliswe indingeko ezifunekayo ikakhuluma omama sebefuna imali lezo ukuze bezithole bethole amathalakitha bethole into zokulimisa.
Ngaphandle kokudla abesifazana bathi bebethwele nzima ngezempila kahle ngoba kabanamali yokubhadala ezibhedlela njalo leyokuthenga imithi yokuba bephephe emkhuhlaneni etshiyeneyo. Unkosikazi Sibongile Maphosa omele iMathebeleleni South edale lephalamende uthi bekunzima lonyaka.
Uyabe ethola iphakethi elilodwa elama-sanitary pads ngomnyaka ne-allocation efakwe ngumthuli. Nxa kuyikuthi umntwana yabethola iphakethe lilodwa ngomnyaka. Yebo ye, abazali labo babezama lapha lalaphana, kodwa uhulumende ukuthi athi yena uzanika umntwana oyinkazana isipho sephakethe elilodwa lama-sanitary pads ngomnyaka. Umntwana ongena esikhathini 12 times a year, abanye njalo bangene kabili ngonyanga.
Osakhulayo uShantel Mawire owenza izifundo zemfundo yaphezulu kodwa engakasebenzi selokhu wagqiba izifundo lezi ukhala labanye.
Hawu 2024 ngangikhuluma ngisengikhangela khathi ezanti ngiyabona sibili ukuthi ebenzima usuke wabanzima ngoba besengiqedile isikolo bengenza i-development studies. Sesifikile isikhathi sokuthi ngibe sengi-aplaya ngidinga imisebenzi. Ama-rejection ebemaningi kakhulu. So usuke wabanzima kakhulu for mina kodwa ngasengikhangela 2025 I'm hopeful ukuthi on the way, along the way, ngizathola something.
Uyalila lo mbalisi uHope Ranganayi.
U-2024 wami, yeah, ube full of ups and downs, but economically really disability and poverty has always been into esihambisanayo lezo. Bekunzima nje ukuthi nami ngumzali ngikhubazekile kodwa ngingumzali ukuthi ngikwanise ukuthi umntanami la athole okweneleyo empilweni, ukudla okweneleyo, isize landani. Bekunzima but sizamile nje ukuphusha ukuthi siqhubeke. Ngikhangelele lami ukuthi 2025 khabe nganolula nyana.
Abesifazana abaningi bathi akuqhubeki lamabhizimusi ngenxa yokuswelakala kwemali yokusungula amabhizimusi njalo lokungatholakali kwemali kuZulu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe nguNtungameli Nkomo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Langa la puma lendaba, la shona lendaba. Kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba namuhla siza lezibuhlungu. Sixoxa ngokutshona kukamnumzana Richard Ngalo Mabena. Wayengumtshayeli weqhawe lesizwe uJoshua Mqabuko Nkomo ngesikhathi somzabalazo. UMabena ubhubhele eMelika lapho abesehlala khona. Utshone mhla ka-10 kulinyanga eseleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyangalombili lambili 82. Uchiye umbiko wokuthi ufuna ukuyabekwa ngakibo eFilabusi esigabeni seGwatemba. Kodwa uDubo ikuthi isithupha sakhe asitholakali okungenza ecine esebekwa eMelika. Sixoxelwa nkosikazi wakhe uMama Gloria Nkomo. Yena othi labesigodlo seZimbabwe eMelika bathi akula ncedo abangabapha lona nxa kungela sithupha.
Mina ngihlale laye from 2013 kwathi ngo-2017 wahlatshwa umkhuhlane waba le-prostate cancer siseGeorgia. EGeorgia welatshwa i-prostate cancer yaphela. After that, 2018, waba kidney problem. So, ubeselatshwa ama-kidneys kathesi ubaba uMabena ehamba kathathu ngeviki. Kuze kwathi-ke mhlaka-10, mhlaka-9 ebusuku ubaba uMabena ngikhulume laye nje sithi, hayi, mina vele uyazi sengifuna ukuhamba ekhaya. Ngifuna ukuhamba ngiyebekwa ekhaya. Wasihlanganisa nomntana nakho umfana okhona ohlala eVegas. Wathi mina ngifuna ukuyabeka ekhaya, ngifuna ukubekwa la.
Liza kulandela ini konoko ngoba sizwa kuthiwa ungani kukhona okuhluphayo.
Besifuna ukukulandela but osokuhlupha ikhona lokhu ukuthi dala sithupha sekhaya, dala isetifikethi, dala ipassport engena ngayo kuleli lizwe kalayo.
Ongangokuthi usesebenzisa amaphepha eMelika kuphela.
Yeah, ulamaphepha aseMelika, ube yi-citizen yala ngoba ubaba I think Ulama 40 or 45 years la, or more than that.
Kodwa ekhaya khona isithupha somuntu nxa uyisizalwane seZimbabwe amaphepha ayabe ekhona bathi kwehlula ngapho ukuthi kutholakala
sizamile abantwana basekhaya abantwana bomni wabo bahamba bayezama but kuyehlule kwasekusithi omunye wabafowabo wakwamabhena wasithumelela iinumber zesithupha wathi ziinumber zesithupha but iinumber zesithupha asizo ezihambelana lo mabhena iinumber lezi zihambelana lomunye umuntu ngoba ifela busi i-under 21 yena isithupha sinike sona si-under 27 i-last number is 27 instead of 21 so that means isithupha lesiyana kayisiso sefela busi it's not even for umabhena
yena ubaba ngowefela busi
yena ubaba ngowefela busi ezalwa efela busi uNkathazo Mabhena then umama wakhe kwakuthiwa uMbuthanelwa Jubane wayezalana nabo uMaplot Jubane but bonke sebasithiya abazali ubaba vele kufamily kaMbuthanelwa Jubane lo babo uNkathazo ubesesele bebabili lomunye oseZambia uKhonya P
bonabo abasekhaya othi labo bake bazama ukumtholela isithupha lamaphepha kwehlula bahambile yini bayabonisana labalisa lezinduna bakhuluma lazo ngalolu daba
ngithe ngibuza kukhanya wathi kabahambanga ukuyabonana labalisa ubaba oncwane ongiqhubele inamba yona leyo umfo wabo okayiso mncane ungitshela ukuthi yena ukuthole kuma-title deeds akhe ayelawo ikhaya khonale but ayi lesi sithupha kasiso sakhe
libona ngani lingaphathiswa njani ma
ubaba nxa abezapho abanye abamaziyo abakhona le khaya abanye abafowabo basimele khonale ubaba ayibekwa lapha endaweni akade efuna kuna nxa njalo kungafinyeleli ukuthi siyemlahla khona le khaya sesizagcina simlahla e-Atlanta ngoba lapho esihlala khona kathesi e-North Dakota kabambeki umuntu kuze kuyofika uJuni kuyasinowa nje ngikhuluma nje kakuphumeki laphandle
umama uGloria Nkomo ngonkosikazi kamufi uRichard Ngalo Mabhena yena owayengumtshayeli walo owayekhokhela ibandla lezaphu umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili Nkomo
Siyabonga kakhulu Ntungameli Nkomo. Kuhlelo abaculi bethu liviki sileqembu lerumba elizibeza ngegama lokuthi ama elephant amahle liphethe iEP yalo entsha elesihloko esithi kuqina ngamandla. Nansi isikhulumeli saleli qembu uKhumbulani Ndlovu.
Sama elephant amahle smile cholocho esigabeni endaweni yakwaskete esigodini sakwa dry emfulesi album iP yethu esithathu le iP esithathu sama album ayi 2 le single track e1 le iP e1
abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Abangathanda ukusithola bangasithola ku 0826040 56 eBramfisher ungasithola ku 0650369295 City Dipsuti ungasithola ku 0679757394 ngoba ugcina ithi 0653069792 kila South Africa. Inamba zase Zimbabwe zitholakala kona ngizibonga zethu ama CD that's 2637733631 37.
Abalandeli ubachiela waphamazwe
akubalandeli ngicela isupport, sicela isupport kubalandeli supportini ama elephant balandeli ngicela yagcelela isupport, ngiyagcelela isupport kubalandeli labantu bethanda umculo wakithi oyirumba, sicela nje abantu support umculo wakithi oyirumba asupportaneni bantu bakithi ngiyacela.
Singekehlukani-ke sikhangele ebezihamba phambili. Singakehlukani-ke sikhangele ebezihamba phambili. UZulu ukhuthaza ukuthi aqhubeke esipha igazi kakhulu ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lokuqala komnyaka omutsha. Izakhamizi zeWange zithi seziphelile izifuyo ezibayeni ngenxa yenyamazana zendle. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lilale. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuyaye ebulenjini bukheli ethi www.voaindebele.com.
Ngibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.